yekade kuqakathekile ukubana befake abantu abavela ezabelweni zasemathebeleni South, North and Bulawayo. Kade kuzabe kuqakatheke kakhulu ngoba ngokwenzakale khathesi kukhanya kulabantu abalutshwane kakhulu abadabuka emathebeleleni. Lokhu sokwenza kube wesi nje khona lokhu ngoba kulombono kithi ukuthi abantu abavela emathebeleni bayamarginalizwa, abaphiwa amathuba, and ukuba wesi nxa sesikubona khona lokhu sekusenzakala opposition.
Kodwa bona abaphakathi kwebandla bathi bona abantu abesindebeleni iningi labo kalivoti njalo abafuni ukuthi bangene kuloko kuthiwa ngama-structures ukuze labo bavotele abanye babo, njalo abanye babo bevele bevotela amashona. Ungathini wena lo?
Ya, ngabe kuliqiniso okunye kwangikhona, kodwa nxa sikhayela kwamanye ama-parties siyathola ukuthi kwamanye ama-parties bagcwele abantu besindebele nokuqasha. Then okwesibili, kumele sidinge insukela kumbe impande yokuthi why abantu besindebeleni bengafuni ukuthi banciphise ukubana bevele ezikhundla. Ingxenye kule insukela khona bona kule mbangeni kuyabe kuqakathekile ukubana kukhangelwe khona lokuthi enxa babona zani bangaze benciphise enxa sozebebe lo ncedo, engxenye asoze bekwanise ukuya phezulu kuma-structures e-party. So kuqakathekileyo ukukhangela ukuthi kukhangelwe i-root cause yakhona, ukuthi ukhangele i-symptom, ukhangele imbangela yakhona lokho.
Nxa sikhangele lona lolu daba lwemihlobo, ubona ungani sikhona yini isikhathi ilizwe leZimbabwe elizabuswa ngumuntu ongayisiyo wesishona?
Kuyebe kuqakathekile ukuthi sisiya phambili kungakhanyelwa ukuthi vele umuntu ukhuluma luphi ulini. Umuntu angikhona ngaba ngumkorekore, ngaba ngumnambe, ngaba ngumkhala, ngaba ngumtswana, ngaba ngumsuthu, ngaba ngumindiya. Kuyebe kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi umuntu lowo ulombono onjani ukuze asize ilizwe, akhona ukuthi uvela ngathi. Xa ungumuntu wesiyonini owayenelisa ukuba lo mbono omuhle lakho kuyebe kuhle, xa ungumuntu esindebeleni lakho kuyebe kuhle, xa kulikhalanga kuhle. Suyebe kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi umuntu usilethelani okwentuthuko, okukhulisa umkonomi, okuthuthukisa lokukhulisa ilizwe, lokulungisa ama-problems esilawo we-economy, lokuthi sikhangele ukuthi umhlobo bani. Kuye kuzathatha isikhathi lokho, kodwa singekele ukuthi sikulungise khona lokhu khathesi kuzenza sibili ezombusazwe zibe nzima kakhulu.